Into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezanu engakwemukela ukuthi asekele isinqumo soneso ebesivele sithathwa ebesithathwa United Nations inkomo engamzala umuntu ngoba uhulumende lo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze emathebelelendi makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu bemathebelelendi ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide yinto abazama ukuyibalekela ngakho-ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi bekuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona emathebelelendi kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba yendaba ikhonapho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfokagandi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane le-AIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebeku-transfer uyachiye ifamily yakho emashonaland bayaku-transfer ubuye kobulawayo.
Sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelwano lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho. Uthini wena ngalokho?
Kodwa-ke into ekhona esobala yokuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso uyalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngokwabo asikho esinye isizathu kanti esedlula khonapho ngoba kabafuni ukuthi indaba yegugrawundi yonale ukuthi i-United Nations iyemukele njalo irekhodwe phansi kumbali as i-genocide yinto abayibalekelayo yonaleyo. So ezinye izizathu lezi uJaramba angaba lazo kazibeke obala egcekeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfokagandi akula lutho izizathu yizo zona ezo zokuthi bayesaba into abayenza ngegugrawundi ukuthi labo bazazibopha.